Incwadi kaPawuli kwabaseFiliphi. KwabaseFiliphi isahluko sokuqala. Thina oPawuli loTimothy, inceku zikaKristu Jesu, sithi kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi, kanye lababonisi lezikhonzi, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke. Nangezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke, ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube khathesi. Ngilethemba lokuthi yena lowo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Impela kufanele kuba ngikhumbule ngokunjalo ngani lonke, ngoba ngiyalithanda kakhulu, ngoba ekubotshweni kwami, lasekuvikeleni kwami, lasekuqiniseleni kwami ivangeli lina lonke lihlanganyela nami emuseni kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi ngiyalilangatha kangakanani lonke ngothando lukaKristu Jesu uqobo. Ngikhulekela ukuthi uthando lwenu lwande kakhulu njalo ekwazini lasekuqedisiseni konke, ukuze likwazi okuhle kakhulu, lize lihlambuluke lingasoleki kuze kube sosukwini lukaKristu, igcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingoJesu Kristu, kube yibukhosi lodumo kuNkulunkulu. Ngithanda ubalazi bazalwane ukuthi lokho okwangehlelayo kusizile ukuqhubela phambili ivangeli. Ukubotshwa kwami kubonakele kubo bonke abalindi besigodlo kanye labanye ukuthi kungenxa kaKristu, langenxa yakho abazalwane abaningi baqinisiwe eNkosini. Sebelesibindi sokukhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngokungesabi. Abanye kambe bachumayela uKristu ngomona langombango, kodwa abanye bamchumayela ngenhliziyo enhle. Laba abesibili bachumayela ngothando, bayazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli, kodwa labo abokuqala bachumayela uKristu ngomango kungesikho ngenhliziyo enhle, besithi baza kungivusela ukuhlupheka ekubotshweni kwami. Kunani pho uba uKristu echunyayelwa ngezindlela zonke loba ngokuzenzisa ingabe ngeqiniso, ngalokhu ke ngiyathokoza. Yebo, ngizathokoza ngoba ngiyazi ukuthi ngokukhuleka kwenu langokusiza kukamoya kaJesu Kristu, lokhu kuza kungisilisa njengokufisa lokuthemba kwami okukhulu ukuthi kangiyikuyangeka, kodwa ngesibindi sonke khathesi langezikhathi zonke uKristu uza kudunyiswa emzimbeni wami, loba ngisila loba ngisifa, ngoba kimi ukusila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Kodwa uba lokhu kusila emzimbeni kuyisithelo somsebenzi kimi, kangikwazi engingakukhetha. Ngiphakathi kokubili, nginesifiso sokusuka ngibe loKristu, ngoba lokhu kuhle kakhulu. Kanti ke ukuhlala emzimbeni kuyadingeka kakhulu ngenxa yenu. Ngileqiniso ngalokho, ngiyazi ukuthi ngiza kuba khona. Yebo, ngihlale lani lonke, kube yikuqhubeka lokuthokoza kwenu ekukholweni, ukuze ukuzibonga kwenu ngami kwande kuKristu Jesu ngokufika kwami kini futhi. Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi loba ngifika kini loba ngingekho, ngizwe indaba zenu zokuthi liqinile emoyeni munye nasengqondweni inye lilwela ukukholwa kwevangeli, lingethuswa ngalutho ngabamelene lani. Lokhu kuza kuba isibonakaliso kibo sokubhubha kwabo, kodwa kimi kuza kuba ngesokusiliswa kwenu. Lokhu kuvela kuNkulunkulu, ngoba ngenxa kaKristu lina labelwa kangitsho ukukholwa kuphela, kodwa lokuhlupheka ngenxa yakhe ngokuhlanganyela kwenu kulokhu kulwa elangibona ngikukho, leli ngizwa ukuthi ngikukho lakhathesi.